Livuke eseganga iqembu lelendazi ngensonto lachayela uma nge-5 ka-1 okuyimpumela edale ukuba likhuphuke lihlala kundawo yethu bamnombili engalaneni yemiklomelo. Limpumela iqume umlomo umqeqeshi weqembu uma uLuke Masomirena obechothozwe iqembu lelendazi phambilini kwalomdlalo ethi lincediswa ngabonompembe. Ngaphezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Chicken Inn lona elithe ngokunqoba eleChapungu nge-2-0 lakhuphula inani lalo lemiklomelo laba ngama-37 ngemva kokudlala imidlalo elithumi lathi mnembili. Kundawo yesibili kule qembu le-Triangle lemiklomelo ngama-35 ngemva kokunqoba kwalo eletsholotsho nge-2-0 njalo. Iqembu le-Dynamos lihlezi kundawo yesithathu lemiklomelo ngama-32 kuthi ngaphansi kwalo. Endaweni yesine kule qembu le-FC Platinum lemiklomelo ngama-31. Kundawo yesihlanu kule qembu le-Harare City lemiklomelo ngama-29 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Omine elikundawo yesithupha. Iqembu le-Cape United lona elilemiklomelo ngama-28 lihlezi kundawo yesikhombisa njalo lilandelwa ngele-Islanders elilemiklomelo ngama-25. Kungxenye yangaphansi kwengalane yemiklomelo iqembu elihlezi kundawo ye-9 ngele-Chapungu elilemiklomelo ngama-24. Kundawo yechumi kuhlezi iqembu le-Wange elilemiklomelo elitshumi-19 kuthi ngemva kwalo kutholakala iqembu le-Buffaloes elilemiklomelo elitshumi-17. Iqembu le-ZPC Kariba lihlezi kundawo ye-12 lilemiklomelo elitshumi-16 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Tshorotsho elihlezi ngaphansi kwalo. Kundawo yesithathu nxa usuka emsileni wengalane kule qembu le-Wawa elilemiklomelo elitshumi-15 ukuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-Flame Lille elilemiklomelo elitshumi-14. Ngaphansi kwengalane kutholakala iqembu le-Dongo Sawmills lona elijeke amanye amaqembu lilemiklomelo elitshumi-12. Sikhangele impumelelo yomdlalo kanobhutshuzwayo edlalwe kwamanye amazwe. Elizweni le-South Africa imidlalo yesigaba se-semifinal kumncintiswano we-MTN 8 phakathi kwamaqembu athiye le-Ajax Cape Town lele-Beat West Wits kanye lobuphakathi we-Bloemfontein Celtic le-Kaizer Chiefs iphele zingutshikile obhanqa 1-1. Lawa maqembu azadibana njalo ekupheleni kwenyanga kuhlandla lesibili njalo ngemva kwemidlalo le yikho okuzavela khona ukuba yiwaphi amaqembu azahlangana ku-final. NgaseNgilandi imidlalo yeligi ingene kuviki yesibili njalo phezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Manchester City lona ele mikhlomelo yisithupha ngemva kokutshaya ele-Chelsea nge-3-0. Amanye amaqembu ale mikhlomelo yisithupha angagoqela ele-Leicester City kanye lele-Manchester United, ikanti elinye lilakho ukuba linani lelo ngele-Liverpool lona elidlala lele-Bournemouth namhla ntambama. Elizweni le-Spain iqembu le-Atletico Bilbao lenze izimanga ngokutshaya ele-Barcelona nge-4-0 ku-final yenkezo ye-Spanish Super Cup ngolwesihlanu. Ihlandla lesibili lalomdlalo likhona namhla ntambama njalo iqembu le-Barcelona likhangele lokudlalisa abadlali balo bonke elibathembileyo njengoba ngempela viki yedluleyo belidlalisa labo abangajwayelanga ukudlala. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-rugby libhaxabulwe nge-8-6 ngeleNamibia kumdlalo wokudinga intshantshu lezwekazi le-Afrika. Lo mdlalo udlalelwe khonale kwelenamibia njalo impumela le ayimangalisi nxa kukhangelwa indlela iqembu leZimbabwe elilungiselele ngayo njengoba lingenelisanga ukungena enkambeni lilonke kungenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.